khona nje okunengi ngathi siyakunanzelela ukuthi bebekhuluma nje singathi ngama matters arising from ama previous meetings mbe lokho kwakhulunywayo esikukhangele kakhulu ukuthi nqa bekhangela lokho esingathi ngesilungu matrix yangkhona implementation ukuthi kambe khona konke ababekhulume ngokuthi kuzakwenzakala sokusenzakala yini njalo kwenziwa ngubani isikhathi bani kuyalandela yini isikhathi okumele ukuthi kwenzakale ngaso nqa sesikhangela ke ekade singathi agenda yanamuhla okukhulunywe lamhlanje ukuthi amazwe azama ukuthi asebenzise lokho lakho kwemvelo sikubona kuyinto eqhathekileyo kakhulu ngoba siyakunanzela ukuthi izwe kazi leAfrica ikakhulu ngasigala umhlubulo wethu weSouthern Africa siyindawo elezizenjiwayo ezinengi ngezindlela kumele ukuthi ngabe kuthiwa amazwe ethu vele kawadubeki nxa kuyukuthi khona okokwenjiwayo lokunye esingathi ngama-natural resources kusetshenziswa kuhle njalo le mali yakhona ibuya kuhle emphakathini ngakho-ke siyakhuthaza ukuthi abantu bakulowo mhlubulo ngabantu abafundileyo ngabantu abangenyelisa ukuthi bazenzela izinto singathi i-beneficiation le-value addition kukhonokho singabe sikuthatha okwemvelo sesenza izinto zethu zenelisa ukugcina amazwe ethu kungaze kwathi nxa sokuthe kwaba le mali imali yakhona ibizitshwadeke ezikhwameni
kusasa kukhangelelwe ukuthi kube lo mbuthano njengoba kuyabe kucutshungulwa okwenzakala e-DRC singabona kuthathwa izinqumo ezimqoka yini ezingaletha umahluko kulelo lizwe.
Besikhangela ukuthi nxa sebethe gwaqa abakhokheli bamazwe indaba ye-DRC bayibambe bangayibambi bayitshiye endleleni njalo kujale kwenzakala kuhle kuphuma izinqumo zokuthi kuyini okumele kwenziwe njalo kwenziwa sikhathi bani kusenziwa ngubani singanika umzekeliso wokuthi khona nxa bengaphuma lesinqumo sokuthi kakukhulunyiswa nomlotha ngubani ozahlanganisa abantu ebahlanganisela ngaphi njalo ebahlanganisa nini ngoba kuqakathekileyo ukuthi e-DRC kukhulunyiswane impilo yani abantu bangayibamba budedengu abantu bazabele kubebulawa bephela inkokheli zona zikwazi ukuthi kuyini ezikubangayo ngakho-ke siyakhuthaza ukuthi umongameli we-DRC uChisekedi lo mongameli we-Rwanda bahlale phansi babonisane ukuthi kuyini okungenzakala njalo bangakhethi umlamulankunzi abangamthembiyo bobabili kumele kube ngumuntu bobabili abazamthemba ukuthi lo nguyo zasiphathisa ukuthi sixazulule lokhu uKagame atsho ukuthi mina ngifisa ukwenziwe lokhu lo Chisekedi la atsho ukuthi hayi la ngifisa ukuthi kwenziwe lokhu kuhlalwe phansi ngoba singakhangela impi le yimpi esingathi kwengona ethnic war ngoba uKagame la ukhuluma ngokuthi amathutsi akibo la ahlukuluzwa ngale e-DRC i-DRC la ithi iRwanda yangenyela entweni yelizwe elingasiyo la so okuqakathekile ukuthi abantu bakhulumisane bazwisisane ukwenzela ukuthi impi yona leyana ye-DRC iphele ngoba siyompi entsha njalo siqeda abantu abaningi siyakunanzela ukuthi i-South Africa ilahlekelwe ngabantu amasosha amaningi ngabe kuthiwa bekungelambi ngabe bona la abantu bayaphila namhlanje so sikhuthaza ukuthi kuphume izinqumo ezizazwisiswa ngamazwe omabili njalo ezizaletha ukuthula elizweni le-DRC.